siyakwazi phela ukuthi lesibhedlela seTonkof yiso esibekiweyo njenge singathi isolation kumbe quarantine center ikhangele ama provinces omahlanu o singathi southern regions ikhangele maswingo midlands imathebeleni south ibulawayo lemathebeleni north uhulumende use take over ukulungiswa singathi ama renovations esibhedlela soneso ukuthi sibe isolation center ekwanileyo ele nto zonke kodwa phela iTonkof izabe isolation center singathi ukutestwa kwe-COVID le COVID-19 igciwane leli kuyabe kusenziwa empilo singathi uhulumende kanye le-NAST National University of Science and Technology abe-genetic testing center sebe lesivumelwano sokuthi bazabe sebenzela empilo basenza ama-test wona la thina ama-clinic ethu azabe isebenzi zama-clinic ethu zabe zihambe ezindlini lapho osokuthiwe kwathiwa kulo muntu ongani ngaphathekanga kuhle bayothatha ama-samples omuntu lo kuhanjiswe empilo kuyotestwa-ke andubana umuntu akhanjiswe-ke eTonkof xa kuthiwe utholakala naleli gciwane esiya-isolethwa ukuthi alatshwe aze aphephe akwanise ukubuyela kuyahlangana lemuli yakhe.
Kuyini ongakutsho kuzulu wakoBulawayo?
Bantu bakithi usuku singathi ukuvalwa kwelizwe kuthiwa i-national lockdown nxa yomkhuhlane lo we-coronavirus solufikile, sikhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini baphephe bahlanje izandla ngesepa kanye lama-sanitizer balayele izixwayiso zonke ezithe zabekwa nguhulumende kanye lezixwayiso esithe zazibeka thina njengodolobho labo. Sikhangelela ukuthi abantu bazohlala ezindlini kwamaviki amathathu kuze sibone ukuthi kumemetheka kwegciwane leli singakuvimba kanjani. Yokambe siyakwazi ukuthi okwamanje abantu abaningabasebenzi bayazisebenza umsebenzi yezandla, kodwa sikhangelela ukuthi ukudinga imali kumbe singathi ukudinga impilo ngamabhizimisi ethu angeke sikulinganise le mpilakahle yabantu. So sikhangelela ukuthi umuntu wonke uzalandela khona ukutsho nguhulumende abambisane lamapholisa lamasosha azabe efakiwe ezitaladeni lapho ukuthi ancedise umkhankaso kahulumende ukuthi bahlale ezindlini.
Njengomasipala kukhona eliza kwenza yini ukubona ukuthi abantu bayahlala ezindlini?
Angeke ngithi ikhansili ilungisele kangakanani ukuthi abantu bahlale ezindlini kumbe abantu balandele le mlayo efakwe nguhulumende. Ngaphela uzananzela ukuthi ukuhlala ezindlini lokungayi emsebenzini lokhu kukhangelwe ngabaphathi bemisebenzi yangkhona esingathi ngama-employers esilungu, ngoba yibo phela kumele babone ukuthi abantu ngabaye emsebenzini babone ukuthi izisebenzi zabo zihlala ezindlini. Kukathi-ke abemjova abamisiweyo lokho sokuyini into ezingathi into enforcement uhulumende, njengoba phela unanzela ukuthi into leyo singumthetho kahulumende. So thina ezingathi ezincane eziphansi njengabomasipala hayi sesikhangela ukuthi uhulumende abe nguye o-enforcayo umthetho osowubekile, hayi seseyinto ka-councilor, seseyinto kazibani nozibani, isiyinto kahulumende osungumthetho. So umthetho umuntu wonke ebekhangela ukuthi alandele izinqumo lomthetho obekwe nguhulumende.